udaba lwegugura wondi eqinisweni indaba iyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba lophetilizwe wathi hlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba le-risosi. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe, kungakabi lokhetho, kube lama trainings, but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili, kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli, kodwa ekuhlanganeni kwakhe lezinduna e-State House wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngombhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions, kungakhethele kule ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele mnyaka emingaki, mbeni sifo wayele mnyaka emingaki. Kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa, akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation, akusela lamuntu osekhuluma ngakho ngibeni sebakhohlwa. Phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma mbeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugura wundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo, ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo yibababuyayo batshele izinduna ukuthini. Sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu, so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zizahamba ziyefoqa. Induna kufuze zitshele ukuthi hayi sile bhajethi engaka elingayinika abantu, kumbeni izinduna kuhamba nje compile list, but uma zona anti zisebenza ngani ngelokho ziyabe zikuthunyiwe. So uma zingakathunywa akukho ezingakwenza. Namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho, ziyavumelana lakho khonoko. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo etsho ukuthi madoda sengifake imali engaka, hambani liyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje. Kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo. So kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethe imali liyana, yena nguyokuvuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kumi njani.